Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 2 Mpandula 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbiko esinikwa yiBulawayo City Council etshengisayo ukuthi uhlonzi kumbe singathi iquality yamanzi ethu ikhanya iyachiyachiyana ngenyanga ezinyanga. Ezindlela singathi iranger between 69% and 91%.
Ikansile yakoBulawayo iveze ukuba uhlonzi lwamanzi edolobheni leli luyehla kuthi kwezinye izikhathi luqanse. Osokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zisabele impilakahle yazo.
Siyamangala kakhulu ukuthi uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa usefuna kathesi ukufaka umthetho omutsha owe-private voluntary organizations bill.
Usolwa ngabaningi umthetho osekulolongweni wokulawula usebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo. Oy private voluntary organizations bill qhamuka unye ukufuthelana phakathi kumabandla aphikisayo abalisa ele MDC Alliance likhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa lele MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Ponzora. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Abantu abazinkulungwane ezidlula amashumi amathathu 32,828 bahlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu kutsho ukubana sebesedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million asebehlatshiwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 17,778 abahlatshwe ijekiseni lesibili izolo bengezeleli nane laya kwabaphezu kwesigidi lengxenye 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Ikansili yakoBulawayo iveze ukubana uhlonze lwamanzi edolobho leli luyehla kuthi kwezinye izikhathi luqanse. Lokhu sokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zesabele impilakahle yazo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ucinwa ukuhlolisiswa uhlonzi lwamanzi ngontulikazi, ukuhlanzeka kwawo bekukusimo sokungamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-69%. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi udwaba lwamanzi kumele lulungisiswe masinyane.
Umbiko esinikwa yiBulawayo City Council etshengisayo ukuthi uhlonzi kumbe singathi iquality yamanzi ethu ikhanya iyachiyachiyana ngenyanga ezinyanga. Ngezindlela singathi iranger between 69% and 91%. Lokho ke kithi kuma-residence, athi ama-residence baye basuka babe lombuzo ukuthi kanti kungani kusibanje. And kugcina kusenza la ma-residence phose amanzi bangawathembi kakhulu ukuthi kambe empilweni zabo alangozi yini. Lokho kuyatshengisa ukuthi amarezimba aba balalolo valo. Kodwa ke sesingakutsho ukuthi ikhansila icungule mashini loku bangelwa kuyini. Masinya ilungisa udaba lolu ibone ukuthi iquality yamanzi ethu ayifanani. Nxa ukuthi i-90% ibe yi-90% ngoba ama-difference la sobona ngathi makhulu between 69 and 91, i-difference enkulu kakhulu leyo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Greta Sibanda ohlala emganwini othi njengezakhamizi sebehlalela evalweni lokubanjwa imikhuhlane.
Izindaba ezimbi lezi sizizwayo nge-City Council ukuthi khona amanzi esinikeza wona iyakwazi ukuthi khona kawakho kahle, njalo futhi quality yawo kayikho kahle for human consumption. Kubuhlungu kakhulu ngoba kathi sikhuluma ngo-May khonapho endaweni zabomganeni ngale kulabantu abagulileyo, and then xa ligula kusho ukuthi khona likhipha izimali lisiya ezibhedlela. I-council le ukuze izinto zihambe kahle i-councilor kumele ukuthi ikhangele kakhulukazi ibuyele kuma basics ikhangele izinto ezibamba abantu kakhulukazi amanzi ibe sihambisa imali endaweni efaneleyo.
Unkosikazi Alice Dube umhlali wakobulawayo uthi phezulu kokungathembeki kwezokuhlanzeka amanzi aseqalile ukuhamba.
Siyananzelela ukuthi esikhathini esiningi njengakulezi nsuku amanzi ayahamba kakhulu kodwa kusuka kusethu seyikuthi amanzi angikhona ekuphendukeni kwawo abuya esengolunye uhlobo engasafani lalolu yanade ade yiwona phambilini. Lokhu kuyasethusa kakhulu ngoba sikhangela ukuthi iminyaka le edlulileyo imikhuhlane ke yaqhamuka ivelela emanzini inganani bangaka abantu ababulahlekele izimpilo zabo. Ngakho kwesiye saba silokudana ukuthi ikhansili ingayenzi futhi elinye iphutha elifana lalona lelo ekuyalenza phambilini ukuthi abantu bayagcina belahlekelwa zimpilo ngento engalungisiswa ukuthi zingalamanzi likhuphulwe kumbe lifanane yonke indawo.
Umnumzana Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uchaze ukuthi ezinye impompi sezindala ukudala ukuthi ingcekeza ingene emanzini.
Engakutsho ukuthi amanzi ayatholwa engena lapha sizwa khona ukuphinde atholwe futhi nxa esephumile kwendawo ezingamakhulu amabili lapho esinceda khona amanzi sibe siwahlola ngokukabili ngenyanga kulezo ndawo sibone ukuthi amanzi afika ebantwini ngamanzi alokhu ehlanzekile.
Umbiko okhitshwe yikhansili yakobulawayo izolo uveza ukuba uhlonzi lwamanzi aleli dolobho luyakhuphuka kuthi ngezinye izikhathi lwehle. Kuvele njalo ukuba uhlonzi lwamanzi elokitshini lemganwini luyala lungasuthisi omanjinela ukuba asehlambulukile ngempela. Udubo lokuhlala impompi ezithwala amanzi zisifa lakho kubikwa kubangela ukuthi uhlonzi lwamanzi lwehle. Njalo olunye uhlupho bekuyikuba ikhansili ibisikhulelwa ngumsebenzi ngoba ezinye izisebenzi zibanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa eseyamukele inguquko emthethweni osekulongweni wokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organizations Bill oza kupha amandla uhulumende wokumisa loba ukuhlawulisa inhlanganiso ezizimeleyo ezibonakala zisebenza ngendlela ephambana lomthetho. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zona zithi akula okulungile ngalomthetho ngoba usephula amalungelo azo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bahlaba umkhosi omkhulu besola uhulumende ngokuchitha isikhathi ebumba umthetho ongancediyo ngaphandle kokuzihlomisa ukubahlukumeza. Umphathintambo wobona ngokukhishwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa utshele intatha lezindaba kuyena leviki ukuba idala labaphathintambo elekhabhinethi lisekulolongeni umthetho ozalawula imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo. Isikhulumeni senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi umthetho lo uzaphazamisa kakhulu umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo.
Siyamangala kakhulu ukuthi uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa usefuna kathesi ukufaka umthetho omutsha Private Voluntary Organizations Bill. Siyabona ukuthi umthetho lo bathi uzakwenza ukuthi kube licala kuma NGOs kumbe laba abasebenzela bodwa ama non-governmental organizations ayebe esenza umsebenzi aba uthi wona yi-political work kumbe umsebenzi olokuyenza ngokwembangazwe. Ngubani oyabe ekhona ehlala phansi esenza i-determination ukuthi lo umsebenzi onje ngomba ngazwe kumbe politically related.
Esisa kamusi Harare umnumzana Mlungisi Dube uvumelane lokhumalo esithi kumele uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu.
Kuyadanisa kakhulu ngoba sinanzelela ukubana uhulumende uyabe se yephula amalungelo abantu okubana bebe lelungelo lokubana beyenze inhlanganiso kumbe uhlanganela loloba lobana abafuna ukuhlanganyela ngawo. Kuyananzelela njalo ukubana kuyindlela yokubana ama-NGO la targetiwe amanye akhona kade khuluma indaba zabo-human rights amalungelo abantu indaba zokuthi kube lokhetho oluhlelekileyo olungela kucilwa ukuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu.
Umsekelo wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthe imizamo kahulumende kayisoze iphumelele ngoba uhulumende kaMgabe wakuzama kwehlula.
Akusesabisi lokhu njalo akusethubisi. Ngama-1995-7 khonapho iZimbabwe government under Mgabe babefuna uku-amenda i-POV, befuna ukufaka kuthiwa i-NGO bill. I-NGO bill abantu bayala lanamhla lokhu bayazama kodwa akusoze kusebenze ngenxa yo ukuthi izama ukucindezela amalungelo ayinqaba.
Lokhu kugcizelelwe ngowalwa yimpi yenkululeko umnumzana Baxter Magwizi.
Uma impiko zezinhlanganiso ezingekho kuhulumende ezithiwa ngama-NGO kumbe ezenza umsebenzi we-civil society okuvuselela inkanuko phakathi kwabantu ikakhulu mayelelana ngezombuso welizwe lokuthula elizweni lentuthuko. Siyakwazi sonke ukuthi iZimbabwe ibambeke kakhulu kakhulukazi ngokuzama ukunqanda imisebenzi yezinhlangothi ezingekho kuhulumende ezingaqhathelananga lohulumende ezithiwa ngama-NGOs.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalolu daba yehlule. Uhulumende weZimbabwe uhlala esola amazwe entshonalanga afana lelemelika ukuba basekela inhlanganiso ezizimeleyo ngenhloso yokuzisebenzisa ukumkhipha embusweni. Unkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba inguquko ezaba khona emthethweni lowo izakwenza ukuba inhlanganiso lezi zazise uhulumende umsebenzi wazo ngezikhathi zonke. Loba nje iningi lisazi ukuba uhulumende ubeke imithetho enje emizameni yokuphazamisa inhlanganiso ezizimeleyo, yena uqina ngokuthi inhloso yakhe ngeyokuvikela ukulondolozwa kwemali emabhanga lokuthi ingasetshenziswa ukuhlawulela imisebenzi yabahlamuki abalwisana laye ama-terrorist. Ngimelisti 27 iseharare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDC Alliance lithi selihlole izikolo ezigabeni zonke zelizwe lafumana ukubana akula mfundo ejulileyo eqhubekayo ngoba abantwana abangabhadalanga ama-school fees bayaxotshwa esikolo, ababalisi bayasilela, njalo akula kudla okweneleyo kulabo abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools. Uhulumende uthi akufanelanga abantwana bexotshwe nxa bengabhadalanga ama-school fees, njalo uthi useqhatshe ababalisi abangafika inkulungwane phose ezine 4,000 uba baphathise esikolo. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kwakumele ubana uhulumende aqale akhulumisane labazali ababalisi labanye ucutshungulwe ukubana kungabe sokufanele na ukubana izikolo zivulwe. Asizweni ingxoxo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Abantwana baphonga ukubuthaniswa bayazidlalela, amatitshala azondile lokho esithi uhulumende kafuni ukubabhadala imali ekwenza ukuthi labo bafundise abantwababo. Uhulumende lo obambe kakhulu iDepartment ye-Education kazange ebuze abazalini njenge-School Development Committees, lama-teachers unions, lama-civic organization lawo asebenzela abantu kakhulu lezi nsuku afundisa nge-COVID-19. Abantu jikelele babambonga phansi noma befuna ukuthi abantwana bafunde njengoba sebehlezi umnyaka lehafu bengafundi, kodwa uhulumende uphosisile ngobuphonga ugqumukela esizibeni engananzelelanga ukuthi kulengwenya. Abantwana abafundi, abazali abalazimali zokubhadala, ama-headmaster lawo ayanqaba ukulandela lokho kutshiwo nguhulumende, bayaxotsha abantwana mahlayana e-boarding, akula kudla, abantwana bayalamba, zindlala kuphela. Iqiniso bavula iminyango kodwa akula mfundo ngoba ama-teachers unions lawo adla ubhedu bathi abasoze bafundise ngenxa yokuthi uhulumende kabaphi imfanelo zabo. Njengalapho esihambe khona eBubi, eMguza, eMbembesi, eChangani, eLupane, eGoromonzi, eMount Doreen, eRushinga, singathi jikelele indawo zonke zangapha eMandebele neMashonaland sisihambile sabona ukuthi vele vele akulamfundo. Labo amatitsha akhona ezikolo bathuselwe isikhathi esiningi ngamatitsha alezihlobo eziku-Ministry of Education njengabafazi bezikhulu yibaba sezikolo lama-headmaster. Abala lutho abalwenzayo, abantwana yikudlala nje. Khonoku kuza kwenza abantwana babanjwe umkhuhlane kakhulu iCovid bahamba bayethelana nabantu. Saxwayisa abazali ukuthi lina yini elizahlithwa imkhuhlane yabantwana. Lani ziboneleni ngenxa yokuthi abantwana ngabeni. Imfundo inhle kodwa phela selilahlekelwe ngabantwana, lizafundisa bani? Thathani amacebo alikhulume lohulumende ngoba amatitsha sezamile, i-civic society sezamile, ama-stakeholders wonke ayanqaba ukuthi uhulumende kazange etshele abantu ukuthi balungisele. Vulani amabhuku libone ukuthi bayabhala yini abantwabenu. Mahlabezulu, imfundo ilifa labantwana, lingahlala lingasebenzeli abantwabeni, lime likhankase ukuthi into zilunge.
Lingamxwayisa lithini uhulumende?
Nesikhiwa bathi uhulumende sithu swalo pride ekhulume lamatitsha. NgesiNdebele uhulumende kabe ngumhulumende onanzelelayo engazigqaji, ebiza amatitsha behlale phansi kwenzela ukuthi abantwabethu bafunde. Kambe ngaphakathi kwempi enje amatitsha wonke angalahla amachoko kuzaba kwini? Sesibuyele eminyaka emibili emuva abantwana bengafundi, khonokho yikufa kwesizwe. Kaphangise uku-engage ama-stakeholders, kaphangise ukukhuluma labantu bonke, ekhulume labantu bemach, ekhulume ngama-political parties, ekhulume ngama-teachers union, ibone umhlahlandlela ukuthi kanti singenza njani ukuthi into le efana nale COVID singayibamba njani kwenzela ukuthi i-economy layo ikhule, abantwana bayezikolo. Kutshengisa ngani uhulumende ukhuluma labantu bezana u-PF bemtshelele kwaba bakufunayo. Ungabona imfundo sifile, akusenalutho. Kuyathatha isikhathi esiningi ukuthi abazali abantwana le economy ikhule ngoba ukufa kwemfundo ikufa kwesizwe.
Lo mnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, oxoxe loSthandekile Mhlanga we-Studio 7 eKobulawayo. Live talk lamhlanje uhlelo asihlu zeni bomama asikhangela akwenziwa ngabesifazane ukumelana le COVID-19. Kubikwa sokuqhamuke ukuxokozela phakathi kwe-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora le-MDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa. Kulandela ukumiswa kukaChamisa ngumonzora ukubana engasebenzisi ibizo leli. Okunye njalo kwenza kube lokufuthelana phakathi kwamabandla omabili. Ngumbiko othi umonzora usedinga ukubana axotshise edalela ephalamende lakumakhansili labo abakhanya bedlelana nalo Chamisa. Abe-MTC Alliance babikwa bezondiswe njalo yikunikwa kwe-MDCT nguhulumende izigidi ezifika phose amashumi ayisithupha zamadola $59 million eyabelwa amabandla ezombusazwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Mnumzana Witness Dube ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko kwe-MDCT uthi balelungelo lokuvimba ukusetshenziswa kubizo le-MDC okungekho emthetheni. Kodwa umnumzana Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikaChamisa uthi sebephelelwe yimicabango abakamonzora. UDube usungula lingxoxo abayenze lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sila luhlelo lokurecola ama-councillors kumbe ama-member of parliament aku-MDC Alliance kodwa lokho sikuzwa kuvela khona le panje ikakhulu abantu nabahlokozi ukuthi ngabe siya recall abantu abanjengabo Jacobs abanjengabo Jobsikala labanye abafuna ukuthi ngabe ba recall kodwa mfuna ukuthi ngichasise ebantwini ukuthi kulokho kuyindlela yokuzama ukungcolisa iMTC Alliance ubuqotho bayo engathi integrity yayo ngoba iMTC Alliance njengokwazi komuntu wonke ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa avumelanayo ukuthi amalunga onke azahlala engamalunga edale amabandla wona lawo ahambisayo abantu beMTCT abakwa Alliance sasihambise 114 sebesele bebalutshwane manje ngoba abaningi barecola ngenxa yendaba zokuthi baphume egcekeni besithi bona sebelwisa ibandla leMTCT yiso sodwa isizathu esingasenza ukuthi sibize umuntu njalo nxa bengaba khona abangaphuma egcekeni bathi hayi thina sesilwisana lebandla leMTCT eliyiso eliyilo elasihambisa ngaphansi kombutho weMTC Alliance asila mahloni ukuthi sibarecole ngoba lokho kungumthetho silandela usection 129K weConstitution yeZimbabwe otsho ukuthi umuntu nxa esephumile ebandleni eyilo elamhambisayo akumelanga ukuthi ayale ekhona ngokuya bengasamelanga abantu okuyiba abamkhethelayo
akutho lapha dokotela ukuthi uyibona njani le ndaba ngoba enganokuthiwa kulabanye sebeyabizwa
ngizwani kuthiwa umonzi oluzondela ukuthi kabizwanga eZambia ngoba kulabantu besadika bamaziyo ukuthi yena wake waphatheka kukhetho njalo ulamalunga awephalamende so sesebenzisa bona ubudlelwane bakhe lezano lobo obobudlova ukuthi sokuthiwa uyakhipha amalunga ephalamende ngathathe kangithi upresident Jamisa watsho wathi heyi nxa bekhona abafuna ukugijima lamasela kabagijime lamasela asilandaba labo abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi bavotele upresident Jamisa bayakwazi ukuthi bavotela ibandla elikhokhelwa ngupresident Jamisa okukamonzoro abantu bezimbabwe bakujwayela ngithi umzore wawayenje laye wadlisana labo Smith waphela ngapha okungumliyo wakhe wamaphepha abakothanga kwafika ngaphi lakho khona okukamonzore walokhu kuyaphelela khona apheduze kudlaka ngapha ngithi abantu bezimbabwe bafundile njalo bahlakaniphile ngabaqhileki nje ngendlela ezincane lezi ezokuthi umuntu angakela ukubizwa nguthile imali yezambia usebuya ngapha ezimbabwe chamisa this chamisa that kuyini khonoko abanala nto nabantu abadala xa wakhangela iminyaka yabo kodwa eyizenzo zakhona ngokijani zinjenjani
babudulo
thina into zepolitics zokugijimisa amabizo abantu kumbe ukuqakathekisa abantu sesadlula kiso ibandla leMDCT kudala lafonywa ngo-1999 selilibandla eligijima ngomthetho eligijima engingathi liyi-institution asisaqakathekisi nje amabizo abantu sesikwazi ukuthi impilo kwasasilo babutswangirayi waphuma waba
lo
waphuma ngokusemthethweni kwangena ubaba uMonzora nguyokhokhela kuMDCT waqhubeka ngesivumelwano seMDC Alliance esiqiniswe ngama-partners angu-7 akakhona eHarvest House so lokho okokuthi kuthiwe abantu bavotela uChamisa ngo-2018 wonke umuntu weZimbabwe uyakwazi ukuthi wayevotela umkhokheli we MDC Alliance kwakungaba kungubani ngoba ekuqaliseni vele kwakungavotelwa uChamisa ngabe ubabutwangirayo wayekhona nguye owayeza besesikhundleni lesiyana ngabe iMDCT yakhethwa omunye umuntu ongasuye Chamisa abantu bezimbabwe babezavele bezavotela iMDC Alliance sisebenza nge-party system abantu bekhangela ukuthi ibandla lisebenza njani ngakho labo abathi bona ibhashi lingaze lisale ehofisini sebesala bekhothamela ibhashi ngokuthi libhashi likabani
babusibanda ngena khonapha
zwana dube yikho bengaqedi mani zwana ngixwayisa dube nxa livuna ukumenywa lani kubo South Africa kubo Mozambique kubo Zambia ngale balibize lani bake balibone le zinto ezikhanyayo ebantwini hayi ufuna ukuxhokozela into lezingayisozeni so ya nxa lingazinto ezikhanyayo abantu bazalibona ingaba ngomzorewa abantu bazalibiza mzorewa ngathi ufuna sibize bona mzorewa lasina njengomzorewa kodwa hayi likhulume kuhle liphenduke ngapha kupresident Chamisa ebukhokheleni babantu obuthandwa ngabantu lizabona ukuthi izinto zenu zinganizalihambela kakuhle abantu bezimbabwe abalandaba lakonke lokhu okukhulumayo abantu bezimbabwe balendaba lezanu esiyabula labantu yaqedile izo 20,000 emathebelele bezinto ngisho iqede khona apho 2018 yabula labanye futhi emastripini eHarare yaqeda khona apho 2019 yabula labanye kade sibabele lukula labanye abantu bezimbabwe abakuthandi lokho wena ngikuhamba ngezala zabantu.
Umnumzana Nkululeko Sifanda isikhulumeli somkhokheli we-MTC Alliance. Lapho ke muzwe exoxa lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kwe-MTCT lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Amazwe abalisa elemelika lele United Kingdom ayaqhubeka ngokwengezelela ezinye izijeziso azibiza ngokuthi ngama-costs ngesingisi kuhulumende weRussia ngokufakela ijefu ophikisana laye. Umnumzana Aleksey Navalny, uhulumende weMelika usahlolisisa ukuthi ngempela amahofisi e-FBS eRussia asebenzisa ijefu engena emthanjeni e-Novichok ukufakela umnumzana Navalny okwabangela ukuthi agule kakhulu mhlaka-20 ngenyanga kaNcwabakazi ngomnyaka odluleyo lapho ephindela eMoscow ngemva kokukhankasa endaweni ye-Tomsk le-Novosibirsk. Umnumzana Navalny welatshwa eBerlin wasebotshwa aze aphindele eRussia ngozibandlela esetheswa icala lokwephula iziqondiso akhululwa ngazo entolongweni ezeparole ukwalandela ukuthoniswa kwecala ayelitheswa okwabonwa ngabaningi njengelokubunjelwa lapho agwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili elengxenye i-2.5 years. Sokwedlule umnyaka owodwa wafakelwa ijefu elemelika lazisa ukuthi selisethesa eliRussia ezinye njalo izijeziso ngomthetho wokulawula ukusetshenziswa kwezikhali owe-Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act. Izijeziso lezi zibalisa ukwenqabela ukuletha izikhali emelika ezivela kweleRussia kumbe ezabunjwa kulelo lizwe bengakatholi imvumo abayikhalazayo lokuvimba njalo ukuthi izikhali eziphathelane lezama-nuclear lenhlamvu zama-missiles zithwalelwe kweleRussia. Ugatsha lweMelika olubona ngezemali lwethesa njalo izijeziso kuziphathamandla eziyisitshiyagalolunye ezeRussia lamankampani amane kanye lalabo abaphatheka ekufakeleni umnumzana Navalny ijefu labathuthukisa izikhali zeRussia ezisebenzisa imithi yama-chemicals. Isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Ned Price uthi inyathelo leli lizathumela umbiko ocacileyo owokuthi akusoze kusetshenziswe izikhali zama-chemical weapons mahlayana lanxa kungumuntu oyedwa kumbe inhlanganiso eziphatheka kulokhu. Ukusetshenziswa kwazo akwamukeleki njalo kwephula isiko lamazwe omhlaba. Ngalokho elemelika lithi eliRussia kufanele lilandele iziqondiso zesivumelwano se-Chemical Weapons Convention, ukutsho umnumzana Price.
Belilaleli kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Ngehlukani isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikansile yakobulawa yiveze ukubana uhlonzi lwamanzi edolobheni leli luyehla kuthi kwezinye izikhathi luqanse osokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zesabele impilakahle yazo. Usolwa ngabaningi umthetho osekulolongweni wokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organizations Bill. Uqhamuka uwinyo ukufuthelana phakathi kwamabandla aphikisayo abalisa ele MTC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lele MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah ngisithi yasidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.